sihambile i-Jericho publication ukuthi idaba le-voter roll likhanye lisize ngoba sesikhala ngokuthi kukhanya i-voter roll le eyakhiwa ama-candidates ethu iyehlukene ngase sikhangela idaba lama-polling station for example. Amanamba ama-polling station aku-voter roll malithwane kulalawa agazethiweyo omo kuphethe kufike i-1000. Njalo ngasikhangela i-voter roll esibe sibona ukuthi bekunokuphambaniseka okuthize ngendaba yama-boundaries awe delimitation. Ubona umuntu abantu abahlala endlini eyi-1 singathi mama kumbe nobaba. Kodwa nxa sikhangela ubona omunye uvota kwenye constituency kumbe omunye uvota kwenye ama-constituency ayehlukeneyo. Indaba gcina lezi zinengi kakhulu nxa sikhangela selizwe lokuthi bekule ngxabangxoza indaba yama-boundaries lawa eya-delimitation nama-constituencies nama-wards. Esikubone ukuthi mdlana ngelanga lekhetho abantu bazagcina bengenelisi ukuvota ngendaba yokuthi amabizo abo babengaboni njalo bengakwazi.
Lifisa ukuthi umthetho ndabo wenzeni la?
Sifuna i-voting isiphe i-voters roll ezasetshenziswa ngelanga lekhetho. I-voters roll esemthethweni ekhangela ingcwele yama-delimitation boundaries ukuthi ihambelane lalokhu oku-voters roll. Ngoba nxa sikhangela sibonisisa i-vet isinika izinto ezehlukeneyo. Sikhangela ama-polling station for example. I-polling station eku-voters roll esiphiweyo nale polling station egazethiweyo ilisti yangkhona kwehlukene. So lokhu kusenza sicabange ukuthi kube yini i-voters roll engayishiyo le ezasetshenziswa ekhethweni. Nxa sikhangela umthetho weZimbabwe iyakufaka ukuthi ama-candidates ungakhetha ukuthi i-candidate ye-constituency kumbe ku-president kumbe councilor uyakhiwa i-voters roll ezasetshenziswa ngelanga lokhetho. So sibona lapha ukuthi kunokuphambaniseka okuthize ngama-boundaries njalo siyakubona ukuthi nxa sikhangela izindaba e-265 platform nxa ukhangela efonini ibizo lapho ikhirejiste ngaphi ezinye isikhathi uyabona efonini uyakuphiwe i-constituency langapha ku-voters roll neyi-constituency uyakuphiwe enye i-constituency njalo kunabanye abantu abakhalayo besithi amabizo abo ngawakho ku-voters roll ngoba nje abanye bangikhona bavota ngekhetho ngabayelections ayikhona last year ngo-2022 kade sebebona amabizo abo engekho.
Kodwa-ke aliphuzanga yini? Aliphuzanga ngiyini ukuthi likwenze khonokho?
Ngasemthethweni yinto elungisise kahle. Asiphuzanga ngoba yinto eyokuthi i-vet iphongulungisisa izinto lezi ngasemthimeni bephinte i-voters roll e-right.